Thina njengebandla le-NDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai kuyasidinisa njalo kuyadaka ukuzwa ukuthi abantu abadala abaselizweni ababutha elizwe abaphiwa ithuba lokuthi babuthe abantu badlimvuya ngokuthi bona badingana nemali yokuthi bayeselebrethi i-birthday oye umuntu oseleminyaka eyi-92 abantu bebulawayenjana izwele kalini abasezesezenzi kabhadalanga ezibhedlela kavula lutho ezikhonantana zebeqhotshiwe khange shiwa ungaba yinkokheli othikela wena ngapha abanye bayakhala kufiwe ilizwe selithile wena ubhizi uyagida unatha okubabayo ukwenze ukuthi utshakise umzimba wakho wena wedwa.
Manje lina lithini nxa likhangela lokho okwenzakalayo, kukhona yini eliza kwenza kumbe lizaphongubukela njengaye wonke umuntu?
Thina esiza kwenza ukuthi sizabe sikhuthaza uZulu ukuthi kumele avuthe ziqine, ngoba lapho esesiyakhona akusemnandanga. Njalo njengebandla le-NDC thina sivele nemanifesto yethu le policy document yethu etshengisa ukuthi into ezinjalo sizazilungisa njani, ngoba thina njengebandla le-NDC sasikholwa ukuthi kumele ukuthi abantu babekholisa uZulu ethele nzima. Sifuna ukuthi uZulu anelise ukuthi athole imisebenzi, sizawuthi sikhankase ukuthi zange yenze ukuthi uma sisiya kukhetho kukhetho kube lezi ndlela ezicacileyo, hathi lokho kwabo ukuthi bazanekele into yonke ikhetho isikhathi sonke ezinye zenze ukuthi bakulalilizwe.